Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 2 kumabasa 2021 ngontungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Uhulumende kumele afundise abantu ngezingozi ze COVID-19.
Amapolisa axwayisa uzulu ukuthi elandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngokugcweleyo ngaleli kefu lephasika eliqala namuhla.
Imali athena ozawanika nxa kubhathaniswa lamadola emelika posa ngamadola angamakhulu amabili alamachuma esithupha lesithupha $266 kuphela.
Inhlanganiso yezimta ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulabalitshumi lane abatholakale belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike kuleli nyakenye balokhe besedlula kancane inkulungwane elengxenye 1523. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 36,896. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-coronavirus likhwelela yaku 87,791 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 10,796 izolo. Asebehlatshwe esibili bakhwele baya ku-17,516 ngemva kokuhlatshwa kwabangu 2,631. Kusenjalo amapolisa asexwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngokugcweleyo ikakhulu ngekhefu lephasika eliqala namuhla. Athi abazatholakala besephula iziqondiso lezi ezigoqela esokugqoka amamaski lokungabuthani bazabotshwa. Embikweni awethu leyizolo, amapolisa aqonqosele njalo abathengisa utshwala ukuthi bengalokothi bevule amabhizimusi abo. Athe abafunda behlala ezikolo akumelanga baye emakhaya, kanti labethekelela ilizwe kumele belandele iziqondiso ezisanda kumenyezelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mfundisi Angliston Spanda.
Akula nto embi ngesixwayiso lesabasenzayo, kodwa okubi kakhulu ukuthi indlela abakwenza ngayo. Uhulumende kumele afundise abantu, ayenze umkhankaso wokufundisa abantu ngezingozi ze-COVID-19, kwabantu bakhuthazwe ukuthi baziphathe njani, kube yibo abantu abaziphathayo ngemva kokuthi abantu bezwisise ukuthi kwenziwani, hayi ukuhlala sithwayelana izingodo sethuselana ngokubophana lento ezinjengazena lezo. Futhi uzathola ukuthi kule corruption engayenziyo ukuthi bangaze bethusele kanjalo labo amapolisa abazayo bekuma roadblock babe sebethathe amachance ke ayisixwayiso leso esethuselayo ezokuthi badizise ke abantu. Uzathola ukuthi abantu abanye abazahamba abantu lapha abakhona kodwa labo sehamba bekhishwa izimali emgwaqweni, into eyaziwayo yonke lasonto eyimfihlo eZimbabwe ukuthi amapolisa ema roadblockini vele kungavele kungani kuyethuselwe kanje babe sebethola amachance okudizisa bethathela abantu izimali. Uhulumende kafunde ukungejana labantu abantu batshelwe kuhle ukuthi hayi bantu sizalwane ekhefuleli senqabeleni ukuhamba endaweni ezishiye ezijeneyo ngoba singahamba sizamemethekisa ubhubhane le-COVID-19 akula muntu ofuna ukubamba umkhuhlane we-COVID-19
njengezinkonzo liyakwamukela lokhu yini ukuthi abantu benqatshelwe ngalolu hlubo njalo labanye abasezikolo zema-boarding bengenelisi ukuthi beyethekelele emakhaya abo ukuze bayithokoza labanye ngekhefuleli lephasika
usisimo kasikho lula sesekusigaba sisithina i-new normal ubhubhane lo-COVID-19 lukhona luyingozi lanxa kumnandi sibili ukuvakatshelana nezihlobo lokuthi kunje sokuba kuseminyakeni ukuba senza ama-conference sibuthane sibe ngu-5,000 kodwa kade sikasenilisi ukwenza njalo ngenxa yokuthi isikhathi esikiso isikhathi esinzima kodwa ke lanxa kunjalo bekufuze ukuthi sekwenze ngenxa yokuthi siyazi ukuthi kule ngozi enjani ungaba lomzali ohlele ethwele ugodo ehlele ethwele istrobe kuphela sethusela abantu abantwana kabakhululeki ekhaya
lo ngumfundisi Angliston Isibanda Inhlanganiso yababalisi ezimtha ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili ngeviki ezayo kulandela ukwehluleka kukahulumende ukwengezelela izisebenzi zakhe iholo emhlanganweni oqhutshwe izolo. Inhlanganiso le yethu le umbiko ixwayisa amalunga ayo ukuthi kuzamele afundise ngomvulo ngolwesibili langolwesithathu kuphela andubana yengezelelwe iholo. Kunkulumo ezenziwe nguhulumende le-Apex Council eyiyo emela izisebenzi zakhe, uhulumende uthe uyenelisa kuphela ukwengezelela izisebenzi iholo ukuze othola imali ephansi ahole imali elingana le-$199 kusukela linyanga kuthi ngontulikazi yengezwe iye ku-$243. Kodwa izisebenzi zithi zifuna ukuholiswa imali ephezu kwe-$500. Ababalisi abangamalunga ezinye inhlanganiso lawo abikwa ezathatha amanyathelo afanayo. Sixoxele siphathamandla sezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu.
Uhulumende uze engathi kaphethe lutho nangukuthena uzakupha ababalisi kuphela i-25%. Osokungangokuthi imali athena uzabanika nxa kubhathaniswa lamadola emelika phosa ngamadola angama-200 alamajuma esithupha lesithupha i-$266 kuphela. Pho ke ngempilo yalamhlanje kayisiyo mali engathuthukisa umbalisi engamenza aye emsebenzini okwamalanga wonke. Yikho sokusiphe isinqumo sokuthi okwamanje aluba esadinga kumbe sazikhwathaza ezikhwameni ngekela phela ababalisi baphumule labo bangazi basebenza. Lo ungumkhumbulo owavele ulethwe ngababalisi ngaphambilini kanti babetshilwa ababalisi ukuthi bona kabafuni ukuya emsebenzini sabancenga sabacela ukuthi kabanike ithuba kungxoxo eziza kuba khona. Nanzi ke ingxoxo zalamhlanje zibe yize nje kuphela lokho sokuze kwaletha ke ukucunuka okukhulu enhlizweni zababalisi.
Lifuna malini kahle kahle?
Lizakhumbula ukuthi kumnyaka ophelileyo uhulumende sithe sixoxa laye watsho ukuthi yena uzakuza lo mgwaqo ozaba ukhombisa ukuthi imali engaphosa ifike kumakhulu amahlanu lamadola angama-40 ebiyiyo imali esulwa ngo-2018 uhulumende engenisa phela i-RTGS lamabhondi kungathi into eyayizanceda kathi yayisesula iholo lababalisi labenza basala bengabayanga. Sithe sesixokisana layo sathi singasibuyisele lapho esasikhona ngo-2018 ukwenzela ukuthi siqale khonapho sisiya phambili ke ukuthuthukisa iholo lababalisi yikho abesithembise khona kumnyaka ophelileyo sokuze wafika inyanga kamimbitho leyaphela sesingena kumabasa nje elokhe uhulumende ezilingana yikho ke osokukhangelelwe ngababalisi ukuthi uzasipha nini imali yethu le esiyidingayo okwamanje ke siyamkhuthaza uhulumende ukuthi kalethe okungcono
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi izimta. Ibandla leMDC Alliance selisole ukufunyanwa kwelunga lalo umnumzana Makomborero Arusivishe elamacala abalisa elokuphehla udlakela kanye lelokwala ukubotshwa. Uwaruzivishe utholakale lamacala la inkantolo kamantshi kuthange njalo usemelele ukugwetshwa ngolwesibili. Igqwetha lakhe lithi ulakho ukwetheswa isigwebo sokupika okweminyaka engamatshumi amabili. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ukusolile kakhulu lokhu.
Sibuhlungu ngoba konke lokhu kuthusela olutsha ukuthi bangaphatheki embusweni noma ukukhankasela izinto ezinhle. Makhumbulelo sikuthiwa sebotshiwe sezuzakale lecala. Hatshi siza aphila phezulu ngoba sibona ngani umuntu wonke ule mvumo yokutshengisela kazange bidlize lutho ukutshengisele esithi yena ufuna imithetho eseconstitution kube le due process kulandelo asilocala ngalokho mahlabezulu amajele eZimbabwe ngokubona kwethu azagcwala ezephuphume ngoba abantu sebekubonile ukuthi bazama ukuthuselwa ukwenzela ukuthi bengakampeni bengarejisti as voters baphonga ukukhalala kwenzele ukuthi ZANU-PF labangani babo isikhothamathe badeclare i-one party state.
Lithi lina amalunga enu ayahlukuluzwa kodwa uhulumende uthi abantu nxa besephula umthetho kumele babotshwe bagwetshwe ngakho akulalutho olubi olwenziwe ngomthethwandaba.
Sakutsho kudala ukuthi imithethwandaba iyosetshenziswa ngama-dictators intandaba iphikiswa. USmith loboBotha laboHitler babasebenzisa imithethwandaba babethi bangabopha umuntu uthekula noma i-freedom fighter bamthathe bamkhamise umthethwandaba. Umthethwandaba uhlufaka umthetho ukuthi kagunywe. Yikho ke imithethwandaba yonale yiyo esetshenziswa amanyala njalo yibo abazaba accountable ngezikhathi ezizayo ngoba abasalandeli isisekelo sombuso esipheleleyo. Siyakwazi ukuthi ojaji laba sebe baphiwa amaplazi baphiwa imhlaba benzelwa abanye bapromota bengakwalifayanga yikho ke basebenzela ibandla lezano hathi abantu.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Uhulumende yena uyakulandula ukuthi imithethwandaba isebenza imele iZANU PF. Abanengi lizakhumbula udaba esilethulele lona nyakenye olomlingisi wamadrama uSibanjana Junior olokusungula kwakhe isikolo sokufundisa abantwana imisebenzi yezandla egoqela ukubumba izithombe ngomdaka kombimba ePlumtree. Isikolo lesi saziwa ngokuthi yiZamimpilo Recreation Center. Lanxa usamkhulu umsebenzi wokusakha uSpanda uthi ulomcimbi wokupha abantwana abaphumelele ezifundweni zabo ngovulo.
Sizoba sile msebenzi wokunika abantwana imihlomelo kumbe ngithi ama trophies lama certificates njengokuba langake ngabuya ngakhuluma ngokuthi ngilabantwana engibafundisayo iArt and Craft lezomgido konke konke ngilanga lange 5 enyangeni kaApril siyabe sibanika abantwana kusho ukuthi ngikhuluma nje kune sponsor esethe sakhipha isandla ngesilungu abakhuluma ngakho bethi i Good Samaritan kunabantu nama omama lamadoda bathe bebona umsebenzi owenziwa ngabantwana bakujabulela khonoko
kulezi phathamandla ezizabe sikhona yini
sinxuse abantu abafana lwabo MP MP weBulilima West no baba MP weBulilima East ephinde futhi abe ngumminister we tourism labe Ministry of Arts ngabantu abafuzebe khona labe Art Gallery of Zimbabwe bafuzebe khona so ngumcimbi impelo zabo omkhulu kakhulu uyabuye thekelelwe izikhulu ezivela kuhulumende indawo lezi yabasikiyo kukombimba isikolo sizama kuvusa isikolo esemsebenzi yezandla esibizwa ngezama impilo recreation center khona laphana kombimba esifuze kusibe khona nxa kungabe izinto zihambe kahle singathola abantu abafuna ukusincedisa abantu abafuna ukusincedisa lilakho ukubana lingithinte kunumber zami lezi eze WhatsApp zithi +27603862920 mawufuna ukungithinta ecingweni mangingapha eGoli uthi +27788388083.
USibanjana Junior ngumlingisi osungule isikolo sezama impilo recreation center kombimba ePlumtree. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende seyale ukwamukela isicelo sezikolo ezizimeleyo esokuthi zivalwe okwamaviki amathathu. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzathenga amajekiseni okuvikela iCoronavirus ayisigidi ngenyanga ngenyanga. Sogu isikhathi sembiko yenu.
MDC salibonani lonke balaleli beStudio 7. Ngiyabonga kakhulu lami imbono engiyizwa ikhulunywa abantu. Lami ngithanda ukulalela nje imbono ngoba ngilaye iradio. Ngisendelwa ngomunye nje umngani wami othanda ukungisendela lezi zinto enyabe ngizizwa zikhulunywa ku MDC ku Studio 7. Into engiphakula la iwani. Ngiyayizwa amaNdebele kakhulu thina amaNdebele sithanda ukuthi abantu besishoneni abantu besishoneni hhayi ashikho. Ashikho singabazondi amashona ngoba amashona ashiwo wonke akhuluma kubi ngathi. Thina amaNdebele kasibambaneni lawo amashona ukwenzela ukuthi nxa livotelwa livotelwe kahle. Fanana kuTsvangirai sesekhona uTsvangirai wayebamba amaNdebele wabamba lamashona. UTsvangirai ekhona izinto zazihamba ngendlela eqondileyo. Khathesi singakhayela iMDC kahle kahle ilama president amangaki. Abasafuni laba abantu ukukhola abantu. Sebezinothisa bona ngemali abayiphiwayo yilaba ababapha imali ukuthi bavotise abantu. So nxa kungenziwanga lokhu ukuthi bavotise abantu baza kudla imali bayidla imali iziphele izano ingaki iziphele nanzelelani buyelani livotele umuntu oyi-1 ozabamba isizwe sonke esamaNdebele lesamashona ukwenzela ukuthi izano iphume lingake lize liyikhiphe izano ilamasosha ilamapholisa ilani kodwa lina lingaba lomuntu owenza kuhle obathandayo lani bantu be-MDC vukani esikhundleni njengomvundla hhayi ukuthanda lokho lalokho likuzanu liphumile likule al
alikhanya uthi lenzani
hayi vukani 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 madoda
kusile ngoba la khathe silizathi lifuna ukuvotelo lizaba ngamaphatha mangaki lini lodo namhla kulabo umthwakazi kulabo bani bani akusakhanya ukuthi indlela yezimbagwe yiye lifunayo yipi.
Siyabonga siyabonga basakazi abahle ngokusethulela indaba ezinhle ngokwenzakala especially emhlubulweni wangakithi ngapha emathibheleleni komthwakazi. Siyajabula kakhulu basakazi bethu abahle libambe njalo. Mina ngikhuluma lapha eseButswana ngu-Timon Dube. Abantu laba omnankagwa le group yakhe laba hayi bakhanya hayi abayenzi kuhle abayenzi kuhle sibili indaba yabo lawa e-ground bazama ukuyigqibela ngaphansi kwe-carpet asuze sivume thina asuze sivume vela sisavumi lokho hayi into lezi ababeziyenza berobhana bebodwa okwakhathesi hayi sithi wo ake membijana ake membijana indaba ye-ground sesifuna iqale phansi sila i-MRP vele siyayisekela siyayisekela okuzwayo vela sibuyele emuva asibuyele emuva lapha kusase ku-phase 1 nxa sesingena ku-phase 2 kuyabe sokukhanya ukuthi hayi umnankagwa siyabe sesimfuna sibuthi esichazile ebuye sitshele ukuthi wayebabulala lana bantu asingeke sibuyele emuva sibili ngabantu bakitha babulawa mahara hara hara abanye isikhathi sasifundanga ngenxa yabomnankagwa besenza into zabo ezingela ngqondo abantu bengabantu sibili khathi sibe bebhizi besitshela ngeunit besitshela ngokhokho into okungela ncedo lokho kuthiwa yi-NPC kumbe kuthiwa yi-National Reconciliation lokho akusibiseli lutho lokho vela kusoze kubisa abantu lapha abantu ababelahlela emgodini sikhangele uyadlala umuntu lo siyabafuna abantu lapha hayi njalo futhi laba abotshweyo lapha ngaphangisa bayekele laba abantu bethu laba ababophi ababotshweyo lapha ngabakhululwe ngabakhululwe vele sibafuna bephandle lokho ukuthi bazazama ukusincinjezela ukuthi singakhulumi inkani sibili kuyadlula kuyadlula ilanga liyafika ilanga labona laba lokho ebhizona amapholisa la athunywe lawo ngesikhathi sizayiba benkinde khona lapho phakathi kuyona leyilokhu zenu umlona lo mgodi walo abakiwo la madoda hayi vuka mthwakazi vuka singapheli namandla bathwakazi abahle hayi ngiyalibonga basakazi bethu
Salubonani salubonani Studio 7 linjani nonke ngiyawuthanda umsakazo lo nawufidelis kodwa ngikhuluma ngise-Johannesburg ngiyayithanda ukulalela abantu nxa bayeqha befaka imibono kakhulu kule ndaba yokuthi thina amaNdebele ngapha siyalwisa amashona sithe amashona arong kumbe i-MDC i-right nxa ngikhangela kusesolothwa ngirayi i-MDC yayibambane kakhulu ngingakhangela manje sokuvukile i-MDC isilama-president amaningi ukuthi ingadlala ingakivuki ngoba lami nginje mina ngibenguzani but ngingakhangela ukuthi i-MDC ibi-right bizosivusela umnotho welizwe so dingani umuntu wani
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele Botswana ongumgcini sihlalo njalo weSADC umnumzana Mokgweetsi Masisi uthi umanyano lo uzathatha amanyathelo okulwisana labahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo kwele Mozambique. Inkantolo yakwele Hong Kong ifumane abalwela amalungelo oluntu abayisikhombisa belamacala okuqoqa ukutshengisela ngaphandle komthetho. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Owesifazana owayethandana loNsundu owabulawa lipolisa elimhlophe uGeorge Floyd labasebenza kwezempilakahle amaparamedics kanye lomunye owayelipolisa ngabanye babantu abaphe ubufakazi izolo ekuthethweni kwecala lokubulawa kukaFloyd. Owayethandana lo Floyd lo utshele inkantolo ukuthi umuyi wayengumuntu olungileyo. Uthe bobabili babehlutshwa njengomkhuba wokusebenzisa izidakamizwa. Owayelipolisa osanda kutshiya umsebenzi yena uthe umsolwa uDerek Chauvin wayemele esuse idolo lakhe entanyeni kaFloyd lapho engasamlwisi. Omunye wamaparamedics ayiwo afika kuqala nge-ambulensi utshele umthethwandaba ukuthi bathola uFloyd evele sefile. Sixoxe lomunye wabalandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Gary Twala Jackson.
Indaba kamoya uGeorge Floyd siyabona lapha abantu benikeza ubufakazi kanti ke nxa sikhangelisisa lapha ubufakazi ababunikezayo bonke kuyabonisa nje sobala ukuthi cha kwaba khona ungenzi kahle lapha ngamapholisa okufanele ukuthi ngabe benza ngcono baphatha uGeorge Floyd ngendlela ebonisa ukuthi bayahlonipha amalungelo akhe njalo bayenza umsebenzi wabo ngobucwepheshe hayi ngendlela abaphatha ngayo ngoba sibona ukuthi bayamphatha budlapha kanti ke bonke abantu asebesondele beza bezokhuluma ngaba kubonayo bayatsho mpela ukuthi hayi cha amapholisa lapha azanga aluphatha kahle udaba lukaGeorge Floyd noma bezama nje ukuthi balwise ukuthi lo mnumzana akusunguye owabulala uGeorge Floyd.
Nxa sikhangela inhlangothi zombili abatshutshisi kanye lamagqwetha omsolwa ungathi baluphethe njani lolu daba?
Nxa sikhangela inhlangothi zombili kulaba abangamagqwetha abalwela umnumzana uChauvin onguyena othe sicala lokuthi waba lesandla ekubhubheni kaGeorge Floyd, ngibona ngathi bayazama zonke indlela ukuza lezi zizathu ezingelasisindo zokuthi lo mnumzana angaze athola elecala lokubulala uGeorge Floyd. Kanti ke amagqwetha ayiwamela uGeorge Floyd lemuli yakhe siyabona ukuthi impela beza lembono kumbe ngathi nje ama points angathi alesisindo kakhulu njalo aphinda futhi asekelwe ubufakazi esibona bulethwa ngabantu lapha kanti ke futhi sonke sabona emapikitheni lapha umnumzana uGeorge Floyd ebhubha kwakusobala ukuthi impela kwaba khona mhlawumbe ngathi ibuchapa ekuphatheni omunye umuntu okwakubonisa ngempela ukuthi nxa bengayenzanga kahle mbe nxa bengamanga ukwenza lokho abakwenzayo uzogcina ebhubha. Njalo abantu babekhona bememeza lapha besho ukuthi hayi mnikele lo muntu kodwa sibona ngathi benza inkani kwaze kwagcina lapho kwaphelela khona. Ngakho ngibona ngathi kuzaba nzima phela kumagqwetha lola uChauvin onguye othi sicala ukuthi wabulala uGeorge Floyd ngaphandle nje noma i-system siyayibona ukuthi isikhathini esiningi ngibona ngathi ayiso system ethembekileyo kakhulu ngoba iyasuke isekele abamhlophe abalenzondo yabantu abamnyama.
Umnumzana Gary Twala Jackson ngomunye wabalandela ukuthethwa kwecala lokubulawa kukaGeorge Floyd. Kwezemidlalo abalandeli beHighlanders bathi bakhangelele ukuthi inkokheli yaleli qembu entsha ilethe inguquko. Abakhokheli laba nguJohn Fesbanda ongumgcinisihlalo loMorgan Dube ongunobhala weqembu. Sibuze ingcwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe ukuthi ubona bewuqhuba njani umsebenzi.
Ngibona bobathathu lomunye okhethwe ukuba yi-committee member umgcini mafu kanye lalaba ababili akade bevele bekhona u-treasurer uDonald Ndebele kanye lo-vice chairman uModern Ngwenya kubanika ithuba elihle elokubana besukumise iqembu le-Highlanders bezame ukulifaka ebangeni elingaphezulu. Uzakhumbula ukubana iqembu le-Highlanders licine ukuthatha isicoco se-league title 2006. Ngibona balomlando omkhulu wokubana enkundleni bezame ukuyenza ukubana iqembu le-Highlanders libuyele khwamphana libe ngama-league champions.
Umuzi wethu Hatebe uhlaziya ezemidlalo. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sexwayise abantu ukuthi belandele iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 ngokugcweleyo ngekhefu lePasika eliqala namuhla. Inhlanganiso yezimtha ithi ababalisi bazakhalala umsebenzi ngokufundisa okwensuku ezintathu kuphela kusukela ngolwesibili bekhala ngeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.